Endabeni zethu lamhlanje lilo Mikeobe mhlaka 28 mpandula 2018 uMongameli Emmerson Mnangagwa usephindele ekhaya ngemva kokuyangena umhlangano omkhulu wenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba weUnited Nations General Assembly edolobheni leNew York eMelika. Abenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights bamanyane lezinye inhlanganiso ezisebenzisana loZulu ukusungula uhlelo lokuthuthukisa abesifazana olubizwa ngokuthi yi-Women Empowerment ngenjongo yokubatholisa ulwazi kwezamalungelo abo amunyethwe kusisekelo sombuso. Abaphila lesimo sokungezwa endlebeni okubenza bahluleke ukukhuluma bahlangane eHarare namhlanje benanza iviki labaphila lalesimo emhlabeni jikelele bekhuthaza ukuba kuqiniswe ukusetshenziswa kwendlela abazwisisayo yokukhulumisana e-sign language. Kuhlelo Woza Friday namhlanje silomculi ophuma kontuthu ziyathunqa kwabulawayo uThulani Dube owazakala ngegama lokuthi nguToots Harsh Touch. Ku-Life Talk namhlanje sinika nina abalaleli bethu ithuba lokuthi lisho imibono yenu ngokwenzakala elizweni okwamanje. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yokukhulumisana lokuzilibazisa yebulenjini e-Facebook ekhasini lethu LFVOA Ndebele. Lingakhuthwele izindaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kilohertz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ekhasini lethu LFVOA Ndebele.